So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle.
Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu.
Lati sonora khona ukubisela. Asi ukuthi siyabasaba mara siyabalisela.
Kulimele abantu elokijini le-Alexandria e-South Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lo mthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamachumi phose ayisitshiyagalombili 78 kulindlu edolobheni emuzini weWaterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elithumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba nguFortune Ndlovu, uRathiel Manyanga loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela e-4 Infantry Brigade eMaswingo njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizizakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le abantu bayayithatha ngapi. Uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani balendlala.
Isibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Ubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuza ukuthi kodwa liyeze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokhu kubusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Ngavele kaboni into ezile ngozi. Singatsho nje amanye ministries angatholi lutho akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister wabanika imali ngaze sibudgetiziwe eyiganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazanga akhutshwe umbe achintshe ubuntu bakhe uza kuba le ngxaba ngxoza elizweni la uzabona ukuthi kona even thina esisemo yomkakashweni ngendaba yezamabandla lezi bazacina bona abantu labanaziye nje sebejoyina nje utholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni akubone konoko uvuzwe uhulumende sibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe sibili ukugohlwa ukugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobo elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelele abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke vuze ibe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kufoswa abantu laba amapholisa alapha ezimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungaze ubabuze ubudlwangu bonke buyenzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni yenje akula nto ongayicatsha ebantwini bonabo but kathesi bayayekela ngabomo uzabona ukuthi even emakampanini ungazwa ukuthi okona umuntu urojiwe umuntu yena loyo yabe enemali eningi kulo muntu oyabe phakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowo ule mali njengomzekeliso kakhakela abantu bako faucet lapha bayenza stage manager lamapolisa labasoja ukuthi kodwa iCIT yabo ithathele imali eCIH noyi so kufuze nje umuntu wonke abe umuntu ohola into engathi ingcono yikho mbengi mblema uminister lapha uminister wefinance nguye olako konke the ball is in his court so ngayinga sangatshintshi ubuntu kebonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebelithathelwa nje izinto emini njenge-South Africa.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli wesigaba se-Southerton edale lephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Abantu elokujimele Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekulamaviki amathathu iqula lezizalwane zakwele South Africa elizibiza Alexandra Tutula Movement libhoda elokishini le-Alexandra likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo. Lokho ubangele ukuvalwa kwezitolo lokudilizwa kwemisika. Udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo okususwe kuzo abantu bokuza. Abokuza lezizalwane zakwele South Africa bebelwisana ngamatshe, izitina lokunye okulimazayo. Kwalimala abantu abaphose bafike ichumi loba nje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela. Isikhulumeli seqembu le-Alex Tutula Movement, unkosazana Agnes Malachi, utshela abezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolu.
People are intimidated, people are terrified. One of the leaders.
Siyesaba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe.
Will be spelt because they are not prepared to go back home. So South Africans are shaken by this.
Kodwa ngesizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezithengisela emsikeni yabo.
Nathi singakhona ukubisela asithi ukuthi siyabasaba mara siyabarespekta kodwa into abayenzayo kusokusenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni.
Kodwa ngezizalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizimusi amancane hatshi abantu bokuza. Kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiye amabhizimusi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu. Esinye sezizalwane zakwele Mozambique esithengisa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa.
Phela kusho ukuthi la bantu laba sihlula no abasihluli sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ukuhlunipha is finish
bathele
lokuseleyo ne masinga zwani kuti sipakistana songe la hapuzo khela kunja kuna mtu azodai
kodwa ngiqembu ledudula leli licha phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Usikomishi wamapholisa emhlubulweni u-Alexandra u-Brigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokuziphilisa. Ngevike phelele umphathintambo ogatya lwezamapholisa ukuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza noba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Ministry 7 Johannesburg kwela South Africa ngingutuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intathelo izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intathelo izindaba sizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Lennox Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intathelo izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kuliphi icele. Uhulumende njengoba simazi uhlengena ngesicathulo. Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intathelo izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho uzabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba o-progressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongabe sehlule ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende we-ZANU PF okhona owamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele eleze politiki.
Omunye wabesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sibanda uthi njengentathelo ezindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi buqakatheke kangakanani ukuthi intathelo ezindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo bungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi i-state regulation of the media. So bekungumhlangano othi uqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonge ukuba kulungisiswe ukuba buyiwa phambili buyini obungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathintambo ozokwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lumthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoti isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye le-ZMC. Njengogatsha lwezendaba sesabhala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathintambo ozokukhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intathelo izindaba o-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intathelo izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Manje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutsheketsa. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitsheketsa kasiphele. I-Commission yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola i-Commission le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi nganitha sibambaneni maZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abaningi MPCCC ekachanisa. So uma siyaqala ngama party la angenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison le iZANU-PF. Ama opposition party angene kuchanisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi. Lokho kuningi lokuza kubona apho. Siyababona bonke osibangilizwe, but ubangilizwe usasemuthe endimeni le. Lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vele angeke ayiwini. So asiqaleni siwini, khipheni iZANU-PF. Abantu abangene kusisi kachani sasibona ukuthi kuhamba njani.
Sanibonani, sanibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg, ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi, abantu abangafuni iZANU iphume, abantu abafuna basebenzisa abantu. Ungabe ngani bahlangane babe yimbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kabi esilizi iZANU kayiphumi. Maluka liyenza amacimbi amaningi, liyenzani? Funa ukuthi iZANU ingaphumi, ihlale ikhona embusweni.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo from ICM Joseph. Ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni. Kambe sure iZANU kulamuhla ilokhu ibusa namanje lokhu iphele. Angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukuthi igqoko isigqoko esisha. Akabantu bekubetshintshe iZANU bekebevotele iphathi sabe mabe singaphila ngcono. Kunje sosisemazweni amazweni wonke amazwe bakhala ngabantu beZimbabwe. EZimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU. Abantu bebe nengqondo yokuthi khona bekwazi ukuthi bafuna leni ZANU. Kuyafana thina iZANU ayisenzela ida sila president eZimbabwe. O ngcono uma bengavotela phela la imthwakazi esike sibone sike sibe le president emvele obetshintshe yona iZANU. iZANU uma iphuma sesikhadile ngayo sinyewe ngeZANU. Noma singazilutho kwakudala okunye kwayenzakala iZANU makeabantu bezamukela amaye amaphathi ngonyaka ozayo makuyo emafuni abantu bekwazi bafunani hayi sesingale ZANU. Amboni kulo mntu olengqondo ongabe sabhizeloke elandelana lezi nyiwo ngayo le ZANU. Thina isenzela ilutho yonke into nje eyenzakalayo emakhaya abantu kufanele bezenze. Izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayinalo uncedo ndiqizana. Abantu ma cela ukuthi abantu beke bezama bekwazi ukuthi bafunani empilweni ngoba ayikho nje into ababeyifuna ma ngabe laba bebevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini ezanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona nyabo.
Hey, sanibonani, 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 ngosakazi bahle, abahle, abastudio seven. Hey, ukhulumayo uNkosinathi Ondlovu dawa eplant, ngokuhlala ngihlale eBetrams. Hey, hayi, kuzwakala, sanathi nami liyabakhuluma abantu bothi beloshamisa. Hey, sibothi beloshamisa, ngitshela abantu. Kodwa ke mina ngibuze ngithe ukuthi ngibuze kuwo labo bonke abantu basesiNdebeleni. Nithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto indlela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kumntu kuzobani? Because angaze ngizela loshamisa khona lusinoma engabeitawo ngaze ngizele mna ngakho lusinde kodwa uzoza umuntu uthi ngokutshani yini ongavula amehlo nayo nto omncane lokusalandela ngamakhehla kushona incindezele ibona iphuma yini ungatshentshintshi indlela ma ubona ngathi into azihamba hayi uhamba mina ngithi ikhohlwa ngamash
Sanibonani bantu baka Studio 7 labalaleli baka Studio 7 bonga bakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lati ke eke fundo yama audio yethu hawu kanti thina lokho sesilela emuva ukwetha ama audio kunjani wena laba abantu wona laba othapa kachamisa sisisi ama audio abafunda ukuphela yiwo kuphela bakhulunywa ngabo sisisi kombela Studio 7 le kachamisa le acinga sakwazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha eleUkraine ukuze lilwisane leRussia. Kungakaqali impi yeRussia lele Ukraine elebhilitwane lapha ele Ukraine imoto zohlobo lwamatank eziyinkulungwane ezimbili 2000 njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha 1615. Kulembiko ethi izikhali ezaphiwa ele Ukraine ngelebhilitwane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arieta ngokuthi bona balobungane le Ukraine nge balobungane le Russia. Siyabona abakunatho lamanye amazwe a democratic ayasola linto enzo iRussia. Then usukhangela amazantsi abo Zimbabwe, South Africa, lamaye amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union kwakuyiRussia, kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiyipart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengayeZimbabwe lamaye amazwe ahamba kuma liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa kusuke kungathiwa kuyakhonfuza ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo. Bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ovela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia and Ukraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane wabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphela ama-countries e-NATO bona hayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhayela i-European Union. I-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe impi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ajese Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethunela ama-indizamshina kumbe bethunela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa ele Zimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student asa-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program. Ngakho ayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithese sibone impi seqalile kube lokuthula vela kuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele-South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.